sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhla 15 kuLwezi 2024 ngikhiphstube. Yenda balizethu namhlanje.
Umoyo lonjovu betheswa icala lokucela ibribe.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo lokhansela babanjwa xhaka bethwele i-$120,000 okuthiwa wayifumbathiswa inkampani yakwele China.
Into abazayikhuluma yilezi ezivele sesijwayele ukuthi bazathi bayabona ukuthi kwenzakele ukhetho, njalo ukhetho belilokuthula bazatsho kanjalo, basebesithi bona abalensolo kabasebenzisa imithethwandaba.
Kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC wokuhlolisisa ukhetho olusanda kuqhutywa kwele-Mozambique lolunye. Iqembu leZimbabwe Warriors linqikelana lele-Kenya emdlalweni we-AFCON qualifiers. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo lokhansela babotshwe izolo kusihlwa bethwele inkulungwane ezingamajumi amabili zamadola emelika, $20,000, okuthiwa bayifumbathiswe yinkampani yakwele China. Unkosazana Simiso Mlevu isikhulumele sekomishini ekhangelane lobukhohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission uthi umnumzana Edwin Ndlovu lokhansela Mpumelelo Moyo babanje xhaka bethwele imali le endlini kamamangala. Ake sizwe uMlevu exoxa leStudio 7 ngodaba lolu.
Umoyo lonjovu betheswa icala lokucela ibribe komunye olilunga lekhampani ebizwa ngokuthi leBanmon investment. Ikhampani leyi yabeka amaphepha ekhansilini icela indawo yokuthi bavule ikhampani yokwenza isamende. So bathe sebephiwe imvumo yokuthi basebenzise umhlabathi uNdlovu Lomoyo, basebelanda omunye waleyi company ukuthi babhadale ngoba bona basebenza umsebenzi omkhulu ukuthi ikhampani yakhe iphiwe imvumo yokusebenzisa indawo edolobheni lakobulawayo.
Ye, so ngathi bangaphi kathesi uNdlovu Lomoyo?
Babanjwe se-police station eMzilikazi, bakhangelelwe ukuthi baye e-court kusasa, e-trade court, e-magistrate court.
Ye, so ngathi icala leli belivumbulukile nini, njalo ukubona zani kuzahamba njani kunapho nxa sikhangela khonapho?
Okay, icala livumbulukile nje ebulangeni abala elidlulileyo lapho amangala igama lakhe nguTsitsi Mafumi abikele bona kumbe abhothe khona kuZimbabwe Anti-Corruption Commission ukuthi uNdlovu Lomoyo badinga imali yokudiza kuye. So umamangala esebenzisana lenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission basebesetha i-trap. So ababili laba babanjwe bethwele imali ye-trap izolo endlini kamamangala.
Lo unkosazana Simiso Mlevu isikhulumele sekomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission obexoxa leStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lamagqwetha ababili laba ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Umanyano we-SADC kukhangelelwe ukuba uzakwenza umhlangano omkhulu eHarare ozahlaziya udlakela olwenzakala kwele Mozambique lokhetho olusanda kwenziwa kwele Botswana lamanye amazwe. Umhlangano lo uqhutshwa ngesikhathi kulodlakela olumangalisayo kwele Mozambique kulandela ukukhethwa kunqobe khona umnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo kukhetho lukamongameli. Abaphikisa bathi ibandla leFrelimo labambisana lelezanu PF ekuqilibezeni kukhetho lolu. ELeZimbabwe letheswa umlandu wokungenela kukhetho njalo kweleBotswana lamanye amazwe. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyakuphika lokhu. Ukuze lihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana Evidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Into abazayikhuluma yile sivele sesijwayele ukuthi bazathi bayabona ukuthi kwenzakele ukhetho, njalo ukhetho belilokuthula bazatsho kanjalo. Basebesithi bona abalensolo kabasebenzisa imithethwandaba lezinto ezinjengazona lezo, basebekhuluma ngokuthi kakube lokuthula endaweni yaseNingizimu Afrika, yezwekazi le-Afrika. Konke khona lokho kuzabe kungalungisi inkinga eyiyo enkulu. Yebo, kambe kuTswana kuhambe ngendlela efaneleyo, hayi ngoba kuyine opposition kodwa ke nabantu nje bonke abakhangela ngamalungelo abantu bayathi ukuthi ukhetho luhambe ngendlela efaneleyo. Le policy siyabona ngokunjalo, kodwa eMozambique kule nkinga enkulu kulezi nsolo zokuthi kukhona ukudlelezela okufanele ukuthi bakukhangele ngamehlo afanele, bake batshintshe indlela abasebenza ngayo, babone izinto ngelihlo labantu hayi lababusi.
Ye, kuyini okwenza ukuthi bebone izinto sibili ngokutsho kwakho ngelihlo lababusi kulokuthi bebone ngelihlo likaZulu?
Okubanga lokho yokuthi bandisa kakhulu kufuna ukuvikelana, hayi ukuvikela ama-constitution. Bathanda ukuvikelana, hayi ukuvikela amalungelo abantu. Khona lokho nje kwenza ukuthi bangakwazi ukuthi bavikele impilo zabantu eziqondileyo lapha kusadiki. Ikakhulu abaningi bangikhona labo babengenzi ngendlela efaneleyo, basebesesaba ukuthi kusasa yimi, abesesesaba ukuba lensolo. Uzananzelela ukuthi lukhona ukhetho luyalandelwa lweZambia, kanjalo kanjalo kanjalo. Abanye basebekhangelela ukuthi njengoba lwami ukhetho lusezalandela nami ngifuna ukudlelezela, abesesesaba ukukhuluma ngokunye okwenakala kwezinye indawo. Kodwa-ke nxa kuzaba lokuthula kule ndawo yesadaki, kudingakala ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo, kuhlonishwa amalungelo abantu. Ukhetho lubanjwe ngokwemthetho ekhululayo, sine-SADC principles and guidelines, kumele zilandelwe kuso sonke isikhathi. Yikho lokho kumele bakukhangele. Nxa ngabe iMozambique ingakwenzanga, kumele bakukhulume ukuthi hayi, ukhetho alusisuthisi, aluhambanga ngendlela efaneleyo. Kungakho-ke akuzanywe ngendlela ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo ngendlela efaneleyo, kodwa lokho angiboni bekukhuluma lakancane.
Lo ngumnumzana Evidlela Ncube okuhlanganiswa yi-National Consumer Rights Association bexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Amazwe ayisikhombisa asemhlubulweni weningizimu yezwekazi le-Afrika lamhlanje asungule umbuthano wokuthakazelela ilanga lokunanza amalungelo abantwana, iWorld Children's Day. Unokudaba Dlamini usadulela lolu daba eseVictoria Falls.
Umbuthano lo ukhangelelwe ukuba lezethekeli ezifika inkulungwane eziyisikhombisa 7,000 ezigoqela inkokheli zamazwe adabuka emhlubulweni weSADC. Ilanga labantwana leli lithakazelelwa minyaka yonke mhla zikuLwezi 20, ngakho eleZimbabwe lonyaka likhethwe ukuba lithwalele umthimba edolobheni leli esikolo seBaobab Primary School. Omunye wabaphatheke kulumthimba ngumnumzana Trimondolo ohola inhlanganiso yamalungelo abantwana Pathways Women Empowerment and Girl Child Support Network, othi kusasa bazacijiswa ngezifundo zendingeko zabantwana.
Ukuthi bakhangelisise ukuthi abantwana bangancediswa njani. Abantwana kuningi abahlangana lakho, izindubo, so many challenges abachayisana lawo.
Sixoxe njalo lo mnumzana Frederick Mafira ohola inhlanganiso yabakhubazekileyo Our Pride Amputee esiza abantwana abakuleso simo.
Sikhuthaza njalo abazali ukuthi benakekele abantwana ngokubahambisa esikolo, bekwanise njalo ukubana bekhangele ukufundiswa kwabantwana imisebenzi yezandla.
Unobhala omkhulu wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi ilanga leli liyinqobe ekuhluzeni inhlupho abantwana abahlangana lazo ikakhulu kwezombangazwe. Unkosikazi Iris Zenzwa Nozizwe Mhlanga, umqondisi wenhlanganiso yenozizwe Mother of Nations Trust, uyakusekela lokhu.
Ukuqakatheka kweWorld Children's Day umsebenzi esiwenzayo emphakathini uqakathekile kakhulu ukuthi sinanzelele abantwana bethu sibagcine sibancedise kukonke ngabe bekufisela empilweni njengoba yibo ikusasa lethu.
Okwalamuhla umthimba lo uhlanganise abafundi bezikolo ezehlukeneyo elizweni lonke ukudlala inguqu yegolf kanye lechess. Izehlakalo eziningi zizaphathwa kusasa lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azavula khona lo mthimba ngokusemthethweni. Kodwa phambilini kwalokhu abantwana abafika amakhulu ayisithupha bazafola emgwaqweni ekuseni kuthi emini bayeboniswa impopho mazamanzi womfula uZambezi. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga namuhla uzalumathisa isibane abathi Flame of Hope emngceleni weZimbabwe leZambia anduba ikhosikazi likaMnangagwa uAuxillia Mnangagwa aphathe idili lokudla lezethekeli. Izikhulumeli zikhangelelwe ukuxoxisana ngeziza kwenza ukuthuthukisa imfundo yabantwana kuzwekazi leli, ukuguquka komkhathi, ukunakekelwa kwabakhubazekileyo kanye lokuhlonishwa kwelungelo labantwana. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Sika sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abemba amatshe aligugu okungekho emthethweni emgodini osesigabeni seSilverfontein kwele South Africa abedlula inkulungwane ezine kubikwa ukuba bayala ukuphuma emgodini okhonjolozelwe ngamapholisa athi iningi labo izigebengu. Amapholisa aqhuba umkankaso othi Operation Vala Umgodi. ELeRussia eliphose amabhomba amaningi namuhla esigabeni seOdessa kule Ukraine selihlasela ngamandla ilizwe lonke. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Uhulumende osaphethe intambo kwele South Sudan wazise ukuthi uzaqhelisa umbuso wakhe ngeminyaka emibili. EleMelika lamanye amazwe angamalunga ogatsha lweSecurity Council alitshumi aphendule ngombiko okhuthaza abaholi baseSouth Sudan ukuthi bahlele ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini futhi bathathe amanyathelo azakwenza ukuba luqhutshe ngokukhululekileyo njalo ngendlela esuthisayo ngo-2026. Abantu besifazana badlala indima emqoka ekuthini kube lokuthula lokuhlaliseka kweleSouth Sudan futhi kumele baphiwe ithuba lokuphatheka kwezombusazwe ngokugcweleyo elizweni lonke jikelele. Lokhu kugoqela ukuphatheka kwabesifazana ngokugcweleyo ekuvoteni, ekuncintiseni kukhetho, kanye lokuhlola ukhetho ama-election observers, kutsho umbiko wamazwe la. EleMelika lamanye amazwe la amukele ukuzinikela kukahulumende weSudan ekupheni izikhundla eziyisilinganiso sabachumi amathathu lanhlanu ekhulwini, i-35% phansi kwesivumelwano esalotshelwana ngo-2018. Embikweni wawo amazwe la aqhubeke esithi ayakunanzelela ukuba inhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu lezo ezikhokhelwa ngabesifazana zidlala indima enkulu emizameni yokuletha ukuthula lokugqugquzela ukuthi omama baphatheke kunhlelo zombusazwe. Omama lamantombazana eSouth Sudan okugoqela iziphepheli kanye lalabo abadudulwe emizini yabo bayadlwengula ngendlela ehamba phambili emhlabeni jikelele. Ukulwisana okukhona kubangela ukuthi lolu dubo ludlondlobale. Umbiko weMelika labalingani bayo wamukele ukuqheliswa ngeminyaka emithathu kohlelo lwamabutho olwe-Joint Action Plan olujonge ukuqeda ukudlwengulwa kwabantu elizweni kulandela ukuphelelwa kwalo yisikhathi ngo-2023. kodwa amanyathelo aphuthumayo abalulekile. Ngakho amazwe la akhuthaze iziphathamandla zakwele South Sudan ukuthi ziphangise ziqale uhlelo lwe-Joint Action Plan futhi ziqakathekise ukulolonga amabutho encediswa yi-United Nations lezinye inhlanganiso. Uhulumende we-South Sudan ulokhe engakagcwalisi umlando wakhe wokuphenya lokujezisa abadlwenguli. Umbiko lo uthi uhulumende waleli lizwe kumele abophe njalo ajezise labo abadlwengula abesifazana ngesikhathi sempi futhi avikele abantu makhaza. Amazwe omhlaba kumele asekele inhlanganiso zabesifazana eziphathisa abantu okugoqela abesifazana lamantombazana kwele South Sudan. Elemelika labangane balo bazimisele ukuthuthukisa ukuphatheka kwabesifazana kunhlelo zobukhokheli eziphathelane lokuletha ukuthula kwele South Sudan kanye lokuthuthukisa isimo sabomama lamankazana kuleli lizwe.
Le yimibono kahulumende weMelika. Abahlali bemadolobheni kanye labosomabhizinisi bathi bayadana ngesimemezelo sikahulumende sokuthi amagesi asiza silela ngamandla ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini sewange ngoba bebevele bewathola nzima. Inkampani yezisa yona ethi imitshina le isalungiswa, ithi uhlupho lolu lukhwezelwe yikuthi isitishi seCaribe asapompi kahle amagesi. Usenator Richard Ndlovu wakobulawayo uchasisa ngokubanzi ngodaba lolu.
Amagesi ahamba ngo-5 leli, kuye tshonila nguzulali ngo-10 amagesi engabuyanga. Abuye phakathi kobusuku, wena yonke into yakho isiwonakele, awudlanga. So kumele siqalise ukuhlala ukuba namasola ezindlini, eyinye expense futhi ebakhona ebantwini. Ikuqala babeletha uhlelo lokuthi sizacitsha amagesi ngesikhathi esingaka, abuye ngesikhathi esingaka, ngelanga elingaka, khathesi amagesi aphunguhamba, awutshelwa lutho, sihlale emnyameni. Vele kasisathengi lezi tshebo emafrijini, asisafaki lezi tshebo emafrijini, ngoba ungathengi isitshebo esiningi ugcina vele usuluzile ngoba inyama yakhona injani iyabula. Khangela ukuthi kubuhlungu kangakanani ukuthi suku zonke usebhutsha. Sesibuyele kadini okokuchaya imihwabha, okokuphila lokhwana okunzima. Ekhaya siyakuzwisisa, kodwa lapha emadolobheni sithandekile, impilo inzima kakhulu. Ucine usuthenga inkuni, inkuni zonezo kuthiwa kumele siphume kizo ngendaba ze-climate change yena le ekhona, kumele siphile isikhathesi. Ucine uthenga inkuni, uthenga igasi, uyethenga amagetsi, amagetsi akhona angekhoyo, imali yakhona uyithatha ngaphi?
Liyake liluhlafune lolu daba. Njalo zithini iziphathamandla ngalolu hlupho? Kukhanya kulesisombululo na?
Siyabuza kodwa kakula mpendulo. Kulamanye silamanye ama-ministers angabuyiyo le-parliament. Lizo likhazisele ukuthi kanti amagesi kuhamba njani ngoba yindawo emele basichazele ukuthi kanti vele uhlupho lungaphi kwakhona njalo luphela nini uhlupho lolu. Mina kathesi ngikhuluma ngiseHarare, ngithe mbuza ngikhaya abantwana bathi amagesi lokhu ehambe kuthangi abuya izolo ekuseni. Izwe latshona ekhona, ischeduli kasisitshintshile, sisasazi ukuthi ngesanini namhlanje kawakho. Aze ebuya nini? Ngo-11 kumba angavuya, aze ebuya the following day kusasa nge-Friday. Kodwa siyazama njengabameli babantu.
Lo ngu-Senator Richard Ndlovu wakobulawayo obexoxa loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Thank you.
Linjani balaleli bomsakazo we Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje ku VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors okwamanje lingujikile obhanqa 1-1 leKenya umdlalo weAFCON qualifier odlalelwa kulangale kule South Africa. Ungaphela unje umdlalo lo, eleZimbabwe lizakwanelisa ukuba lingene kusigaba seAFCON final. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Basakazi bakaStudio 7, salibonani, linjani? Eyi, thina sikhala ngalolu daba lwaseSouth Africa. Sibone abantu beqala ngokukhitshwa emsebenzini yabo abayisebenza bekhitshwa kuma-restaurant namankampani ahlukeneyo. Manje sokungenile indaba yeziphaza nendaba yokudayisa ukudla, lutho ukuthi akusaphileke eSouth Africa. Kanti umuntu okuza yena yini umsebenzi ozokwenza? Kanti emsebenzini bakhitshwa abantu bangena kwezamabhizinisi ukudayisa ukudla, manje futhi sebengeniwe sebehlaselwe kukho lokho futhi, kutho ukuthi hhayi akusaphileke eMzansi.
Basakazi labalaleli, ngukhethe Bebe okhulumayo. Yadanisa, kuyayangisa ukuzwa umongameli esithi nxa engaphandle kwelizwe ezenze ingani ungumuntu olalelayo, ozwisisayo, e-adresse ama-diaspora ingani uyabahlonipha, uyabananzelela ukuthi bangama-stakeholders. Kuyayangisa ukuthi uMnangagwa asitshele ukuthi kumele ulwazi esiluthola nxa siqhatshwe kwamanye amazwe silulethe ekhaya lu-contribute kwezomnotho. Akakhulumi ngokuncitshwa kwethu ilungelo lethu lokuthi sivote ezi-diasporini. Akazihluphi ngokuthi kati vele ekhaya abantu basuswa yini, abantwana basabalala bagcwala emuzini, uyabunga ubaba wenjani. Khonapho ekhuluma lathi kanjalo emazweni, nxa ungabe usekhaya le eZimbabwe uzama ukuthi ubonise, uthathwa njengesitha, ubotshwe, uthaywe, uhlukunyezwe, uvalelwe ejele. Kodwa nxa ebuya ngapha emazweni, kuyayangisa ukuthi uMnangagwa is full of hypocrisy. Izinto azikhulumayo ayisizo, azihambelani lezenzo zakhe.
Yebo, ngithi sanibonani bantwabantu njani? Hayi, thina sikhona ukukhuluma lokho kumamoyo. Kokumamoyo khona ke ngikayi bantu. Buya indlala bantu. Kodwa uphasi aholiswa nini? Amphambukutho zuthi uphasi aholiswa nini bantu? Izolo ndene ngadlanga bantu. Ndene ngandlala izovo. Ntukutu kuhola uphasi aholiswa nini bantu? Yebo, ngithi akanisi izwele thina gogo bantu. Mani ngasenzela nje amatanki ejipa nje mpupu ukuthi silale sidla iporisi nje bantu, mayi angisakwanisa ukusebenza bantu. Mphambukutho ukuthi manje bakethi ngayo igovernment ingasibona bantu. Yebo, ngithi hhayi nginganceda. Mani mphambukubinyekela bonke othungameli bantu nabasithandekile bonke nabalaleli bantu. Nangugogo, ugogo umamoyo wakhona-ke ngikayi bantu. Ukhuluma kesiko lapha ugula inkezo bantu. Awu mama sibili, ngelisincede bantu.
Studio 7, basakazi bethu esilithandayo kakhulu, elisinikeza indaba suku zonke. Lokhuyana okwenzakala laphana eMazombike siyakubona njalo kuzoyenzeka ngelinye ilanga kuthi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Kuli viki was a Friday, siliqembu elicula umdumo wesithathamiya amavevane. Leli qembu likhulwa nguFuture Ndebele osahlala kwele Ireland. Asizweni exoxwa lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Uma uhambe emhlabeni, bheke emuva, bheke izitha zakho.
Bheke emuva, phela ubheke izitha.
Bambiza ngezi, Fanboy, abanye bambiza Future Moyo, kodwa elakhe lokuzalwa ngoFuture Ndebele. Awuzithi fahlafahla ngembali yeqembu lamavevane.
Mavevane akhaphela liqembu elizalwe iWhite Umfolosi. Abanengi abayaziyo okuliqembu elaqala ukucula ngonyaka ka-1996. Saqala singabadlali bebhola sise primary school eNgwana, under our coach and founder ubaba uLucius Ncube from Kezi. iWhite Umfolosi le yasizala iqembu okuthiwa ngamavevane akhaphela.
Lona leli qembu licula ngumculo wethiyeneyo engenamachacho.
Ingoma zokholo ezesicathamiya, ingoma nje ezikhuluma ngezimo ezenzakalayo ezifana nemikhuhlane etholakala engalaphekiyo, ingoma ezikhuluma ngezimpi esizibonayo emhlabeni, kodwa konke lokhu sizokwenza ngendlela yokuthi esilethe induduzo noma sijabulise abantu, kanti njalo futhi eziningi zakhona zivaba ziyingoma zokholo eziletha umkhuleko noma engathi i-healing ebantwini ngesikhathi ezinzima.
Amavevane sebenamadlalati ambalwa, njalo umculo wabo wembube kumbe iqathamiya uthazelela lasemzansi.
Abanye bawubiza Thothoza Mfana kakhulu. Abantu abangamaZulu namadlalati thina angafika 5 bese siba namasingi. Kumavevane lapha siphila njengemoli as a family, ngicula nabafowethu abasuka khona eplant la ngisuka khona, abanye basuka esigodini, ngizoba nabafowethu baselupane, abanye ngabekhezi, kanjalo kanjalo.
So lithuba lokuthi utshele abalaleli ukuthi umculo wamavevane utholakala ngapi ndex?
Spotify, YouTube, nakuwo wonke nje ama social media channels, Facebook, Twitter, nakubo TikTok. Simple search amavevane akaphela, neqiniso lokuthi lakho uzosithola khona lapho. Amazwi enginawo kubalandeli bonke abamavevane ngithi ngiyalithanda kakhulu ngothando. Ngilishiya ngengoma ethi Hanu bebukalanga patana nemavoko.
Amavevane aphapha esiya phezulu ekhuphuka athi kabuyele emuva, yiwo ebesilawo kuhlelo Hoza Hoza Friday. Libe lempelasonto enhle, igama lami uEzra Jesus Banda.
Patana nemavoko
shango
yethu yaphutha muhalema.
Chabu
kani mubone
Echia
Cheto chaswika
Chambu
Yetu ya puta Muha lema
Chabu
kani mubone
Echia
Cheto chaswika
Hango
Yetu ya puta Muha lema
Kalanga ndiko kanye
kwetu
ya basha abafana lawo singakehlukani ke sikhangele ezinye zezihloko zendaba. Umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo lo council laba nje xhaka bethwele i$20,000 ukuthi bayifumbathiswa ngikampani yakwele China. IZimbabwe Warriors isingene kusigaba se-AFCON final kulandela umdlalo weqembu leli lele Kenya obe nguchikilo bhanqa 1-1 kule South Africa. Ake siqhuba lapha-ke uhlelo lethu lwanamhlanje olubhalisa ngenjabulo uMthembu Sithembayo uGibbs Dube. Lingakhohlwa i-live talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.